Bela akuzwakali nje ngoba nxa ukukhangele ngekuthi abantu abakhethwe bekwelinye ibandla sebengabe elinye ibandla elikhona ephalamende elalilwisane labo ekhethweni lolo. So akuzwakali ukuthi okwinto kwangikhona kuxhanyanwa kusiya ngaphi njalo kujongeni okusegcekeni yokuthi kuyadlalwa ngamadobhe nje awezane lawa. Kodwa okuqakathekileyo okufanele uZulu akwazi ukuthi uPresident Chamisa upressa on alungiselele ukuthi uZulu weZimbabwe athole ingqubekela phambili njalo abantu beZimbabwe bakhokhelwe kumbe bamelelwe ephalamenti nakwezinye iy'nhlangothi nabantu ababezikhethele bona abasuke ebantwini. Akalanda akusindaba yezikhundla leyi yindaba kuphele yokuthi kufanele kwenziwe umsebenzi omuhle njalo iZimbabwe fanele iqhubekele phambili. Khonokho yikho kuzaqhubeka kusenziwa njalo iphela uPresident Chamisa abemi khona uzala emi lapho. Phela ikhothi ngakuthathela nje lokhu zeni izani ngazama ukuthatha lokhu lalukhyana ayisozithatha inhliziyo zabantu.
Ye, cela ubambe khonapho ke isibanda sibise ubaba uDan Moyo. Khonapho baba Moyo sizokuthiwa kukhona khona kusebenziwe wena wathini nesikhuma soluthikandaba.
Hawu, kuyajabulisa kakhulu lokho esikuzwayo. Okuhlekisayo yilokhu kukhulunywa ngodokotela Sibanda ukuthi amakhosi akhetha dizana. Yes, bona yibo abahamba emakhosi besiwa aphila idecision eyayenziwa i-High Court last year. I-High Court yasungula kudala lokhu ukuthi uChamisa vele ongamelanga vele azabe ne-acting president ukuthi waphila njani lapho vele according to i-constitution ye-SDC kuyisimanga ngoba into vele eyakho ngukwenzeka from in end. And then after the SHL, we are now constitutionally, you are not an MPC vice president and you have no right to yourself powers. I've said you got to die because my court is the final, that's why it depends on that. We actually use a lot, especially when it comes to the lawyer or the question. Now, when I'm talking to you, I'm an advisor, I think that I'm a court after court case. They are just losing because they seem not to understand umthetho. They seem to think ukuthi they need to be above over lo umthetho that just applies to them and does not apply to everybody else.
Yes.
Especially ma befuna ukulungiselela ukuthi bazitshele ukuthi they are ready to govern. What kind of government abazoyiletha when they fail just to honor
ukhuluma isindebele
just balandele simple i-constitution yabo okumele ukuthi yiwe ngabe iyalandelwa bazothini manje mase bekusilizwe isho ukuthi okwamgabe lokuyani kwakusenziwa umgabe kuyabe sokungamandlwane-ke emathungele kona.
Ye, kothi-ke ngiyeka ubaba ubaba uThuma uJoseph Thuma okubandla le-SANPF. Baba Golide, lapha kuthiwa-ke kule sandla semfene lapha kothi sizwe singakayi ubaba uSibanda kuthiwa kule sandla semfene isikhona phakathi lapha Golide kuthiwa izano yesokozayo la
njengokusho kukamfowethu uDeni udaba lukabhurura muntu leko luyahlekisa kakhulu ukuthi wena kanti izano ingena ngabi mana ngibakhorete kuhle futhi khonapho i-point of correction yami yikuthi kona bengathi izano ethu le kuthiwa yizano p f ngoba ibambanisa i-p f zap nezanu ujongwe kube sisa izano p f yilo ibandla elikhona. Bese ngisithi mina ngithrow umbuzo ngijikele umbuzo futhi kubaba uNkululeko ubhuru wami lapho kanti emalangeni lapha kube lo kule futhi okuphumule emthisandabeni kumisa i-MDCT ekhokhelwa kumama uMakhube ukuthi kona bephiwe i-$7.something million leyana ephalament. Bawuqakezela izandla kakhulu bathi hawu amakhodi nangu asiyenza into enhle namhlanje kulale i-ruling kumbe sithi khona umusho ofakwe umthethwandaba namhlanje ubatshela ngokunye sebesithi hhayi ikhothi isingezanu p f pho-ke okuyikho yikuphi ngoba phela nxa into ikhulunywe kufeva yabo kumbe sithi ehlangothini lwabo baqakeze bethiya ingquzu kube mnandi kube njani nxa kungasihambanga kuhle kibo sebepointela izanu beyo singena ngaphi udaba lolo mina bembona nganto kona aludlale phakathi kwakhe ubaba uNkululeko nobaba uDeni ngoba yibo abahambisana emthethwandaba izanu bethu nasihlalele sikuma-terrace njenga laba abasaphothayo sikhangela ingoqo idlala asiko thina phakathi laphana so singafakwa thina phakathi njengezano
uthi othelane
khona phana bona beboda njengoba kuyi MDC alliance ngasiyo party iparty siyaziyo i MDC 3 yesiyaziyo eyavela kubaba uTswali Rai yikho sikwazi lokani kwealliance yakwazi wabuya amaphathi amaningi kule PDP ekaBP kule lokuzeni kulelo yani iMDC 2000 yabona eka Jobs Gala kusobuya le MDC Green eka babu uWelshman yiko kwafuma koni alliance leyo iparty siyaziyo thina iparty eka MDC 3 eka babu uTswali Rai emele ngabe vele kuhle kuhle ikhokhelwe ngumama makhulu
yebo
kodwa sithatha umkhangele kabadlale khona ngale ntoro zabo singasifaki thina njengezalo uphiwe phala
yebo baba Swazi
wazi ukuthi kids udibona khona ukuthi sokuhamba nabantu bezana abangu-21 ngabe la mudinga omunye we-MDC alliance abangu-2 ukuthi kube because now they have double time and baqamba amanga abanxa beqamba amanga kulula kakhulu ukuthi bamemetheke besiya ngale akuthi-ke ngikhulume nabo bobabili mina ngingumntwana wasemathebeland ngibe lo mnyama wokuzalwa ngesikhathi segugura hundi ngithe ngizalwa ngesikhathi segugura hundi engibone kusenzakala ukuthi mina ngabona o-anti bami bethathwa ngamasosha besiyahlukumezwa egangeni ngiyakhumbula nami ngikhonjelwa ngompopo wa-AK-47 ngoba ubhudu bengiqhuba ebhareni kwathiwa elizweni lezimbabwe umthetho lapha ngokuthi umgabe nguyedwa ongaqhuthwa ebhareni Now izano lebi senza lokho ngaleso sikhathi lokhinye mahlabezulu izano le eyabulala lookout masuku lokhinye mahlabezulu izano le siqeda abantu kusukela ngo 1980 kuze kufike namhlanje o Patrick Nabanyama labanye singababala oyitayi Zamara lokhinye njalo imithetho yayo lokhinye lamakhothayo lokhemanye lokhu kusetshenzwa ngendlela efanayo mhlawumbe sithi sokusuke kwaba zimanyana angazi ukuthi mina namhlanje ngingazibona ngizikhangela njengomuntu obenengxoxo ngixoxa labantu abafuna ukungitshela ukuthi in their right minds abafuna ukungitshela ukuthi izano le somehow has reasonable cause ukuthi izano le somehow has reformed today isikhokhelwa ngumnangagwa ya angikhulume labantu abanjalo mina I want to engage ngifuna ukuthi ngikhulume labantu abafaka i-humanity yethu phambili kwethu hayi abafuna ukuthaba ngoba kuyathabeka ukukhuluma ngoba sile opportunity mina lo ama life today ngoba amasosha athe efuna ukungibulala ngenelisi ukukhuluma isishona ngile 5-6 years amasosha abekhokhelwa ngumnangagwa lo elikhuluma ngayo bese ngitshela ukuthi namhlanje somehow I don't have brains simply because I don't admit angivumi ukuthi izano le lokhu ngiyababulali uzamthola ngapha umuntu wezimbabwe ozena nje lo makhupho osekuhamba ephela around lo mnangagwa uzamthola ngapha yikho kathesi lo mfokothi wezano uyamuza ukuthi uthini uthi yena i-MDC ayifunayo i-MDC ekhokhela ngumakhuphe ofuna abantu bezimbabwe bayakwazi lokhu mani abangeke bamoshele isikhathi sabo yizinto ezifana nalezi amatophe lawa and who cares ukuthi amakhotheni athini ubalule ndaba lakho okulendaba yikho lokhu ukuthi abantu bala bakhokheli bawawaziyo ukuthi ngabalandela umnangagwa and yikho lapho esikhona upresident Chamisa is going to press forward uyaqhubekela phambili esenza umsebenzi awunikwa ngabantu over 2 million voters tholayo are not a joke and anybody and umuntu akubona lokho ngani kudlala la ukhuluma ngomtele piyo lamavota asuka 2 million ngiyodlalayo and there is no after you know ngesilungu ngizalitshela ukuthi there is no prize for stupidity but the majority of the people do know where the rubber hits the road it doesn't matter what you say it's easy to back anything can back go and get 2.4 million votes la ungumakhube kumubani then come to talk to me I campaigned. That's the advice.
Yeah, what
that's my advice. If you're going to question my advice, I'm going to question my work. Blouse of pigs and less endos army. Hamba, we have 2 million votes. What can you say, man? Can you get 1 million?
Yeah, what I
but, and then after that, who can be a land won't ever hit you? I don't know what he's done. Do that.
Yeah, see, I was a spanda. What does he say? Ubamoyo. Bamoyo. We are Muslim for Uyakuluma Sibili. Umnumzana usibanda udokotela udokotela sibili ngoba into le mzuzu ubuhlungu so uthi lani linje moyo lo makhophe seligida khona ngale sibili kuzano kumbe ngufake ngendlela yena akubeke ngayo uthi wena khonapho lothuma selingani selihamba lonke selihamba ngendlela kamnangagwa yena uthi umnangagwa umuntu owayencedisa into zegrowund amafitshane sibili ngifuna ukuthi siyithaye siyiphethe khona manje khonapho mona
akumangalisi gifti yi-modus operandi yabo laba bantu so ukuthukuthela konke lokhu umbone kwenza nje ivele into yabo vele babehave njalo when they are putting a tight corner manje befakwe efoneni sebekhithizelwe efoneni ngama-tantrums nje lawa abawenzayo nje ngamandlwane nje ukwenziwa singane lokhu ma kuthi usukukhathele isithwale esifike ngumamakhetha enhlabathi abesethrow ama-tantrum afana lalaso wabona umkhululeko iqiniso yokuthi 2.6 million le akhuluma ngayo was because ama-resources ayifanele ukuthi aye epartini and remember abantu laba abavoteli i-MDCT bavotela MDC ikathwangirayo even ngama-line ngamanga babewatshelile so ukusela akudifendeki mfowethu okasibanda ngizokutshela straight uzozama ngayiphi indlela ukuthi udifende ukusela latshontsha izimali lo chamisi okwakumele ukuthi yizo okwakumele ukuthi party company ngazo so if umakhuphe had a rightful position at that time imali lezo zikuya zisiya kuye eseyenzile extraordinary congress yakhe according to i-constitution ye-MDC and if wayezoyiwina futhi ngoba yikho uchamisa angazange afuni ukucontesta kube le extraordinary congress at that time because wayekwazi ukuthi ama-structures awamfuni even up to today ama-structures a-2014 awufuni lokumbona uchamisa even ukuthi afike nje eduze lafana zami even singaze sithathe lo mfana lo owebhokwe lo omshayeleyo ekhoti lo sithi am-challenge uchamisa ku-extraordinary congress uyawina lo mfana webhokwe ma-structures lesey umakhuphe lo monzola lo komidlo banomunye adayi nacontest makhontest umfana lo owebhokwe lo uyawina lo mfana owebhokwe against uchamisa kuma-structures awomhlangano unkululeko kumele akwazi ukuthi umhlangano wethu ubhase kuma-structures and ama-structures wakhetha i-leader manje kuyiwo ku-popular vote le onguyena olandelwa othi yena kumele iparty esupportwe ngama-structures wanikeza izimali zokuthi akwazi ukukhampeyina thina sakhampeyina lo makhuphe from isikhwameni zethu lezi not even ipeni esayitholayo from i-government imali zonke bazithatha bona they were able ukuhaya ama-stage they were able ukuthenga i-fuel they were able ukuthenga izimoto they were able to be all over i-Zimbabwe ngemali abaziphethe kuhulumende ngokusela iqiniso seyivelile manje osokusele ukuthi izimali lezo sekumele zibuye enkululeko or ijeli izokuyizoqoqoda lapho
ye so siye kubaba uthuma kuthiwa ngayo ubaba usibanda baba uthuma nansi udaba lapha seluyaluza lawe liyachisa sibili kodwa sifuna ukuthi sibili nxa sikhuluma silukhumi nomnandi silubeke ngendlela oluyilo so ungathini khonapho baba uthuma
engakuje ukuthi umfowethu unkululeko angajuthela siyaxoxa lapha siyabonisana siyafaka imbono yakhe kuhle sikhulumisane kuhle singamadoda sonke lami nginje ngiphuma khonapha emathebelelenzi ngiloku ngikhonapha ngihlala khonapha emathebelelenzi and konke lakho awuphumayo sakubona sibili yikho phela ubaba unkomo acune sefake khona i-intercode leyo ukuthi kuphele lokwane wasosizakala ukuthi nokwasokuthana ukuthi amashona namandebeli so mina kuphela into engifunda ona ngiyibisele kuye labantu amandi ukuthi kona into engiyaziyo mina ukuthi kona abantu nxa bevota bavotela iparty so uDan nxa esithi kona ama-structures ngibona ngantu awuqinise kanti kuyini owakubuhluku okwakukubi ukuthi ubabuthamisa athi hhayi asihambeni ku-congress leyo ayizwinela ke kuhle kuhle ngabe konke lokhu akukho lokho ngoba mina into engiyaziyo baba Mthembu ukuthi kona ungazimele uwedwa laphana uhambe ukuthi mina ngutshamisa ngi-independent angiboni ukuthi 2 million votena bezayithola ngoba abantu bavota ngesitrakthe sephathi sabo so uqinisile uDan nxathi lona abantu bavotela i-MDCT ngoba utshamela yinto yayipopular i-MDC yakhe yayipopular siyakhumbula ubidi waphuma kuyini akutholayo siyakhumbula ubaba uwelshman encolo waphuma kuyini akutholayo eseyenza ibalele-MDC banana siyakhumbula ivele ujob sihlalo waphuma kuyini akutholayo into yonke ibithola ngama-structures e-MDC ekatswangirayo ngakho-ke mina ngiyakwazi ngangabona ngangena kubhaya election lomunye indoda lapha wethu angobekuthemba nyathi owayemele i-PDT ephume ku-MDC katswangirayo namuhle ngambhuqa kathane ngoba wayeseme yedwa engasekho ku-umbrela i-structure ese-MDC even yena lo kade sowawinayo kini la
ephela ngabo ma constraints niyakwazi na wawina not because we wawina ngenxa yama structures ye MTC kodwa angabuya amela abana bemnqamu nami izindlela abanqamu labantu angibona ukuthi angathola anything angakuthola kwapha so hey iqiniso ama structures ayanceda kakhulu abantu bavule yiko babudala ngazi wakukhuluma kudala abantu bona noma lazo sifaka idonki lini faka ibizo lokuthi MTCT liyawina kuphela sakubona kwani bonke odala ngalaba abanjana baphuma kuzamse bama njengezaphu mina bakuthola konapha emathebele ngiyangkhona abathola ngalutho i-voting yahamba ngapi ku-MDCT ababuthangelayo ngoba kwakuyini kwakungama-structures even abaphuma kithi kuzamphiyef angaphuma azimele ngedala bami normally ugcina esenjani esebonza hayi usephamanzile vele usewene phasi ngoba ama-structures yikho okuqakathekileyo so mina engikutshoyo thina njengezamphiyef njengoba ngishilo asingeni ndawo abalungisisa into zabo kodwa bengazungisisa bese bebuya sebeqedile impilo zabo sesihamba ke siya phambili kodwa oqalekileyo singali asixoxeni kuhle sikukhulume kuhle anijazisisi imbono umbono wami mhlawumbe umbono wami uyebe ungasiko iqiniso but kuyabe ngibona kwami naye uyabe ngumbono wakhe mhlawumbe ungasoqiniso kodwa kungumbono wakhe
yeyodwa
esikhulumeni
yeyodwa sinete ubaba Sibanda uzaphendula khonokho okukhulunywa ngubaba uMoyo nobaba uThuma kodwa ke kulo baba lapha uNjabulo Ngwenya uthi the power lies with the people not with the cause bakhuphe company as is mzorewa of our struggle so ke ngamapitshane baba Sibanda ngicela baphendule bazwile ukuthi batheni ubaba uMoyo nobaba
uThuma umsebenzi wami unzima kakhulu firstly ngilwa nabantu abasupporta amagugura undest secondly ngiphikisana nabantu abale ngqondo kumbe imisebenzi yabo mzorewa yabacabanga ukuthi bangahlangana lezano bese besenza kumbe labancindezeli bese besenza elizwe elitsha khonokho kubuhlungu kakhulu kodwa kungaselani mina ngandi ukuze sibuhlungu abantu abatshengisa ukuthi bayacabanga wabona ukumdala wami lo wezano namhlanje usengcono kulabo MDC laba abantu abathunywa izizano abakamakhuphe ngoba phela vele injengalumiyo ukhonkotha kwayo we baba ngeke uze ubone uzathi kuyafiwa kungaselani asithini thina yazi ukuphupha kuyinto enhle kakhulu njengoba ubaba uNgwenya lapho okhuluma ngayetsho amandla asebantwini upresident uChamisa akalanto ayikhangele akalandaba lokudlala kwempukunyoni lokho ukuthi izano yabuya ngale sigqoke isigqoke ibhatshi lengilosi uyabona ithatha impisi ibhake igqoke isikhumba se-glossy besizenza ingilosi akukhangeleyo come hell come thunder kutshisa phansi kutshisa phezulu umsebenzi wabantu bezimbabwe uqhubekela phambili upresident Jamisa aqhubeka ngawo esebenza ndawonye labantu bezimbabwe lokho elingakwenza look it's sokwenzakala everywhere look we've had mzorewa saba la mzorewa yeah every generation yonke labo mzorewa ba yeah abazabe no uyabona mina hey sihamba ngamakhodi kanti mzorewa hathi nawe wathi uhamba ngomthetho ngeconstitution yeah but why ngekho ebantwini yeah kufanele ifunde khonoko first lesson in politics omafika izolo abakhona lapho first lesson in politics it's the people stupid ngabantu abaqhakathekileyo just that okunye konke lokho ukuthi lingagijima emakoti libhadala ujaji lenzeni libanika izimota lihambe liyelima lo mnangagwa khona ngale igugula undist ekhwepe khona ngale bese liphenduka lapha lizoxoxa lo nkululeko trying to apply lizama ukufaka ingqondo lizama ukuthi liyarizina urizinani ugijima phandle lapha lo mnangagwa mina lo ngiyi-victim wezwa ame traumatized victim ekamnangagwa mina Manje aphele ngalo lo mnangagwa go to hell and come back and you find me here telling ngikutshelini kefanayo go to hell you don't turn around lama murderers abantu abaqedela abantu bese liya lapha lizozenza nelikwazi ukukhuluma elikwazi ukucabanga if you think the same into yokuqala phana licabange yikuthi no one akunamuntu oyi-one onemvumelo yokuthatha impilo zabanye abantu akunamuntu oyi-one ovunyelwe ukuthi abanye abantu kufanele babulawe nge-DDT njengempukunyoni kumbe njenge-mosquito akekho nxa udlala lo muntu lowo ungadlali ngabantu bakithi mani ungadlali ngezimbabwe
yeyocabanga
lokho nxa ukhuluma lami go to hell and come back I don't recognize you if you don't recognize the humanity yami I don't recognize the humanity so and I will not be defined by you
ye sithatha ke leli thuba sibize ubaba umoyo ngamafutshane sese siya kubaba uthuma singaqeda lapho sesingena esithiweni so asithande ngamafutshane baba Den Moyo uyamuzwa usibambi uyakhuluma kodwa kuyiwa phambili-ke so sahamba njani ngapho singayivula indaba yethu sithi phambili siyathiwani mnumzana nizakhipha abantu labana abasedala ephalamende sizabayekela sihamba
uyabona ukuthi inkinga ekhona yokuthi kulabanye abantu abazibona bemo-m d c than abanye abantu i-m d c yokuqala is a workers party yiparty yabantu yiparty eyafonywa to ukuthi ilwisane le-injustice esiyibonayo ezimbabwe elethwa izanu p f asali ukuthi umuntu angagwa ngumbulali asali ukuthi izanu p f ilama-atrocities eyawenzayo nami ngumuntu wasemathebheleni ngingawabona lawo ma-atrocities ngikhule ngiwabona nginje there is no fiber of my bone esapotana lezanu I have fought hard long and hard lapha i-d c wena gifts belibuya lapha ema-embassy every time sikampena sidemonstrata each and every term bringing i-awareness to the international community on ama-atrocities eyenziwa izanu ezimbabwe so kamkhululeko lokhu okokuthi uzolebhela uzongilebhela izanu namhlanje just because angivumelani nobusela obenziwa ithomi yakuthamisa akungitshintshi lutho it doesn't change at all ukudeli bami nokuthi mdc bami nale bhehli engilayo lezanu p f I don't need to thamisa sifight izanu p f I need abantu abaprogressive abantu abahloniphe i-constitution that is all period
ye so siyakuzwa baba moyo kodwa kuyo phambili lizabakhipha yini epalamende
because if they keep on singing a chamisa chethechethe song then they don't belong to us if baqhubele behlabela becula uchamisa chethechethe sizobarecola one by one on a case by case basis asilani ndaba lungama-afidavit wabo lokhu abakubhalileyo thina sithi right now i-power is with us in terms of amandla akithi in terms of that decision yokuthi siyabagcina yini ephalamenti noma siyabakhipha
kulomuzdeme
warning sibaniki warning sisuspend 500 moment khona manje liguquke tshintshani izenzo zenu guqulani izenzo zenu then singakhulumisana otherwise okwamanje sizobona ukuthi izozala ngoma
bakubuza lapha moyo bakubuza ngobaba uRaymond Martin uthi hambe ukosazana thokozani kuphi lo mnumzana sesithamisa angeke bahlala phansi bekhulumisana ngalokhu baqedelana lapho ngabushana
uchamisa ustabon yinto okwakumele siyenze ngo-2018 empeni yakusangirayo ngoba i-constitution yesisho njalo ustabon lo mfana akalaleli muntu usitshela ukuthi yena nguye nguye antitshela yengwayiba kunkululeko laba abamtshele beceleni so besezibona ngathi yena vele nguye nguye angeke athinte akathintelwa ngothando kayiphikiswa kuzomele abuye and ma ebuya kumele avume ukuthi hayi mina ngisecretary owe-research and policy from i-2014 structure asibenile extraordinary congress yethu but ngizothanda ukuthi lami ngi-contest ukuba ngu-president then akula muntu ozomhlopha